Umnumzana Joram Kumbo obona ngenhlelo ezijeneyo eofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa wetheswa amacala ambalwa awenkohlakalo owenza ukuthi uhulumende weZimbabwe alahlekelwe phose izigidi ezine zamadola $3.7 million. Iziphathamandla zeKhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission zithi uKumbo obizwe ngabacuphi bayo watshelwa ukuthi uzamiswa emthethwendaba namuhla ulakho ukuvalelwa nxa abathutshisi bakahulumende bengalubeka kahle udaba lwabo emthethwendaba. Kubikwa ukuthi uKumbo wathatha isigidi samadola kuhulumende walungisa indlu kadade wabo uMavis Kumbo esithi kulapho okuza kuba isigodlo senkampani yeZimbabwe Airways. Kubikwa njalo ukuthi wadlelana lenkampani yokuthenga amafutha iyaphiwa umsebenzi nguhulumende ukuthi ithenge amafutha ezimota. Inkampani yeFirst Oil Company yanikwa nguhulumende phose izigidi ezintathu zamadola $2.7 million kodwa akwaziwa ukuthi imali le yenziwani. Abasekela ibandla elibusayo abanjengomnumzana Philip Gawule bathi iZimbabwe Anti-Corruption Commission isisebenza ngendlela efunwa nguMnangagwa.
Izakhi iyaqhubeka ngomsebenzi wayo. Umongameli wakhuluma wathi izakhi kade sinikwa amazinyo okuthi ilume. Iyaqhubeka phambili ngomsebenzi wayo izakhi. Nxa abantu nje belokukhonona ukuthi kungani imisebenzi yakhona ihamba mbijana, kayigijimi, kayihambi. Kodwa-ke khonokho okwenzakalayo kuyatshengisa ukuthi izakhi iyenza khonokhona yakukhulumayo ukuthi yaqala ikuthubo ngomlisise kuhle, dingisise kuhle, ithathe kuhle ubufakazi bonke obugcweleyo. Kuyindaba nxa siyangena emakhoti zingalahlwa ikhoti ikhoti imfumanise sile umuntu ma kuthi uthethwa izakhi ithi nxa nithatha umuntu isiyamsemakhoti iyabe ibolile ukuthi umuntu lwecala sibili yikho khona kwabakukhangelayo. Abantu abathi umfumbile akusakhanyi lani lamacala akhona angasakhanyi akusoqiniso lelo amakhoti indaba yasemakhoti amakhoti yiwo aza kutsho ukuthi ayiphetha njani indaba kamfumbile ngoba izakhi yona ingabophi ikhamisekhoti eziqedile umsebenzi wayo.
Ugawule uthi kukhanya engani ziningi iziphathamandla zikahulumende ezizabotshwa ikhomishini le ngenxa yenkohlakalo ememetheka eZimbabwe.
Abantu abaningi bazabotshwa. Ngabona izakhi yakhuluma ukuthi lama-cases athile aphambi kwabo ngamanye wonke ama-case agoqela abantu abakhulu abalezikhundla ezinkulu kuhulumende.
Kodwa kulabanye abantu abathi uhulumende udlala ngoZulu. Omunye wabantu abalombono lo nguMnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezenotho ezimele yodwa.
Akanti phela kuvele kuyaziwa ukuthi nxa abantu bezana ukuphefu bethi bona bayabophana ngamadlwane ngamahlwane. Umnumzana uJoram Kumbo lo Mnangagwa abantu nje abavela khatshana besebenza bonke bahulula indaba leyana eyokutshiswa kwamgabe esikhundleni bebonke. Kanti kungani sokuthetha isikhathi eside indaba eyakhulunywa kakhulu eyentethe ezimbili zisanele Zimbabwe Airways elokhu engakabotshwa. Kutho ukuthi nje njengoba abantu besitsho nje angamadlwane kuphela. Angiboni ukuthi ukuba abantu belokhu bebona kubotshwa abantu bezana kula bantu abaningi abasebenza kamnangagwa uhulumeni kamnangagwa abavele besaziwa amacala abo nxa bethiwa bayabotshwa bengajeziswa bengavalelwa. Ngibona ngathi mina uZulu kuleqiniso lokuthi hhayi ngamadlwane la lokhu kuvala abantu amehlo. So kufanele ukuthi vele bayanyikele nje ukukhuluma ngakho ukwenza ngakho ngoba bayayangisa ubayazilangisa ebantwini.
Umnumzana Greta Sibanda, umgcini sidlalo wenhlanganiso yeKing Mzilikazi Royal Trust, uthi baningi abantu bazabotshwa ngesikhathi uMnangagwa esesikhundleni.
Lapha ukhuluma ngengwenya izabaqedwa kwenyamazana zendle zinatha emfuleni. Ngibona besazobotshwa phela ingwenya ifuna ukuzigeza nxa esiyaphuma uyabe eseliqhawe okaMnangagwa emhlabeni wonke. Loba nje sisazi ukuthi naye ungcolile kangakanani kodwa yena kathesi usevikelwe ngumthetho. Bonke abanye laba bazongena.
Ikhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission isanda kubopha unkosikazi Prisca Mofumira wayeyisiphathamandla sikahulumende esibona ngemisebenzi lensolo zikaZulu. Unkosikazi Mofumira wetheswa amacala okuthi wacobodisa inkampani kahulumende iNational Social Security Authority ngokuthatha amaqubaquba emali okungekho emthethweni.